Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu izakhamizi zakoBulawayo ezithe lokhu akuhambelani leholo elizitholayo njalo ikhansili iyehluleka ukusebenzela uZulu. Umanisipala wakoBulawayo wazise namhlanje ukuba usephiwe imvumo yokukhuphula imithelo. Isikhulumi sekhansili yaleli dolobho, unkosikazi Nesisa Mpofu, uchasisa ngokukhuphulwa kwemithelo.
I-2020 supplementary budget isivunyiwe nguhulumende. Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumanisipalati azakhwela kuze kuyefika i-372% increase. Lawa ma-charges azaqala ukutshengisa kuma-BAT akakhansili ngoJanuwari 2021.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bekithemba Mlalazi ukhala ngokukhuphulwa kwemithelo yikhansili lohulumende ethi kungaphezu kwamandla akhe.
Nxa kuwukuthi vele sokukhwelile, so vele ngibona kulobunzima obukhulu futhi ikhansili kumbuza vele ezavalela abantu amanzi, kumbuza bathathela izindlu ngoba abantu abasozezakwanise vele kona ukuthi bebhadale imali ngoba vele bayehluleka abantu abalamali vele kathesi.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi National Consumer Rights Association, uMnumzana Efincube uthi lokhu kuzasinda izakhamizi.
Kutsho ukuthi izakudla kakhulu ezikhwameni zabantu abavele behlupheka, belala bengadlanga, bengela mpuphu, bengela thukela, bengela sawuto, abavele bethwaliswe nzima kuswelakala kwemali yokubhadala isikolo, kanti-ke futhi bebhadalela amanzi angekhoyo lezibi ezingabuthwa ngendlela efaneleyo, isuka iyachitheka endaweni zonke, kuyinto embi kakhulu.
Ikhansili kunyanga ezimbili ezedluleyo ithathe imibono kaZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp mayelana lokukhuphula imithelo yemisebenzi ehlukile abayenzela abahlali bedolobho kwaba lokungazwani. Abakatsho abakakhansili ukuba kahle kahle izakhamizi ziyahlawula malini, kodwa yazise ukuba imithelo emitsha izabonakala kumithelo ezaphuma kunyanga ezayo. Ngimele isitudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.